Siyabonga Kips Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 13 Ncwabakazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabhishopu akhuthaza ukukhulekela uMongameli Mugabe. Kambe kungakutshengisa ukwehlukana kwengqondo zabekholo.
Zonke zaba ingxenye eyomutho lo owakhitshwa ngabafundi. Labo obabona bephuma emaceleni ngumuntu owabezimele eyedwa lebandla lakhe elincane.
Amapolisa abikwa ecwayisisa ukutshengisela kwenziwe imuli yako iTaitzamara besithi kwasetshenziswa abantwana. Licala yini ladalwayo?
Abantwana laba kababhadalwanga, laba bengaqhatshwanga, abantwana abawadlalwayo. Angibothi lapha kuye pre-check lapho.
Othi nguye owakhethwa kuba yinkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo wethekelela amazwe angomakhelwane esazisa ngobukhosi bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kulumsakazo. Kulama bishop ambalwa awenkonzo ezitshiyeneyo ahlangane ngolwesithathu eHarare akhuthaza ukuthi uZulu athandazele uMongameli Mugabe besithi ngoba nguye owakhethwa nguNkulunkulu ukuthi akhokhele ilizwe. Sixhume umfundisi uSenis Banda wenhlanganiso yeChristian Alliance ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Udubo abantu abaningi njalo eZimbabwe ngingasabala bechurch kuphela, abantu abaningi kuhlanganela omantshi, kuhlanganela abantu abasebenza endaweni eziningi baphiwa izinto nguhulumende. Abaningi amabhishops ona la akhulumayo ngabantu abalamaplaza abaphiwa nguhulumende, ngathi ngabantu abadlayo kuhulumende. Ngakho vele bebengathini, kodwa siyakwazi ukuthi iBhayibheli limgceke ukuthi uNkulunkulu ule ndlela afuna ukuthi abantu ababusayo babambe ngayo abantu abababusayo. Njalo uNkulunkulu ule ndlela akhangelele zona ukuthi nxa umuntu ehlala eZimbabwe kumele impilo yakhe ibe njani. Kumele ukuthi athole impilo ephuphumayo, impilo lokuthula, impilo okuthi umuntu kachaywa nxa ekhuluma ingqondo yakhe. Njalo siyakwazi ukuthi uNkulunkulu kuphela. Constitution yethu le entsha eZimbabwe iyasinika ilungelo elokuthi umuntu akhulume into ayifunayo, ukuthi umuntu nxa yena umuntu eyisakhamisi seZimbabwe ulelungelo lokuthi njalo alande uhulumende ambuze ukuthi kathi imisebenzi wasuzanika yona ingaphi, i-15 billion ingaphi. Baba Mugabe usumdala kakhulu, sicela ukuphumule. Lokonke lokhala ilungelo lomuntu ukuthi umuntu akhulume ingqondo yakhe.
Ye manje sizwa bona besithi iBhayibheli liyatsho njalo ukubana umkhokheli ukuze abe ngumkhokheli uyabe ephiwe amandla nguye uNkulunkulu. Uthini wena ngalokho?
Into eyenzakala ukuthi singabala kwabaseRoma ichapter ka 13 uPaulu wakhuluma ngakho kakhulu lokho ichapter yonke. Into ayekhuluma ngayo wayengakhulumi ngomuntu, wayekhuluma ngehofisi ukuthi abantu kumele bahloniphe ihofisi kapresident. Kodwa kazange akubhalanga laphana ukuthi hlonipha uMugabe kumbe hlonipha u-Obama. Siyamnika ukumhlonipha ukuthi umuntu anti uyakhokhela ngaso leso sikhathi. Kuthi iBhayibheli liyafaka egcekeni khonapho kwabaseRoma ukuthi uNkulunkulu ukhangelela ukuthi umuntu loyo lesikhundla sokuba ngupresident kumbe umkhokheli kumbe singathi induna, uNkulunkulu ukhangelela ukuthi umuntu lo aphathe abantu kuhle njalo asebenzele ukuthi abantu labana impilo yabo ithuthuke ibe enhle, ukwenzela ukuthi bakwanise ukukhonza uNkulunkulu ekuthuleni njalo ivangeli likwanise ukuqhubekela phambili. Kukhangele izintandane, kukhangele abafelokazi. Kodwa ngabona uhulumende abafelokazi sebeduveka, izintandane zingafela kuhla. Kusho ukuthi kulo dubo lohulumende wethu lowesilayo.
Manje khona lokho okukhulunywa yibalaba obhishopu akutshengisi ukwehlukana kwembono yamakholwa kumbe sithi ukudabukana phakathi kwabokholo
hathi ngenxa yokuthi iheads of Christian denominations abantu abazeli abadala bebandla iZimbabwe yonke okuhlanganele iZimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, iCatholic Bishops Conference, le UDASISA emele amapostori lamaZion basaka istatement esimgceke ukuthi bona bacabangani ngesituation le khona ngomumo lo khona kathesi njalo kwakungayisibo bodwa khonapho leyo beletha lowo mutho thina be-Christian Alliance that was phakathi kwawo kwakule nhlanganiso zonke ezigoqela i-Ecumenical Church Leaders Forum kusho ukuthi kwakungasiwo mabandla kuphela kodwa le nhlanganiso ezisebenza ziphuma emabandleni zisebenza la makholo athikeleli zonke zaba yingxenye eyomutho lo owakhitshwa ngabafundi labo obabona bephuma emaceleni ngumuntu wabezimele eyedwa le bandla lakhe elincane.
Lo ke ngumfundisi uSenisibanda ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umphathi ntambo wezisebenzi unkosikazi Priska Mfumira ubikwa esithi amapholisa acwayisisa ukutshengisela okwenziwe eHarare ngolwesine lapho abantwana abakhokhele lokhu kutshengisela. Ukutshengisela lokhu bekuqoqwe imuli yakoZamara inanza ukuthunjwa kukamnumzana iTai Zamara owanyamalala nyakenye. Kodwa umnewabo kaZamara uPatterson ukhuphe umbiko ebulenjini be-internet kuFacebook esithi akulacala eladalwayo njalo ke sabe kwenziwa ngamapholisa. Sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazi womnumzana Rejoice Ngwenya othi akulamthetho owephuliweyo.
Umthetho okhangela abantwana uyabukhuluma nge-child labor uthi nxa umntwana esithi yena unika umuntu ifulawuzi kumbe unika upasta indlu yechurchi kumbe uthi niyathatha amanzi yaso child labor leyo yikusitshengisela nje ama-emotions abantwana laba kababhadalwanga babengaqhatshwanga nabantwana ebezihlobo ezi ukuthi awaphiwayo angiboni lapha kuyephula umthetho lapho.
Kodwa-ke abanye ngabathi nxa kuyukuthi kwasetshenziswa i-tear gas kumbe kwachaywa abantu abantwana babeyalimala okokuthi lokhu ngesikhiwa ukuthiwa yi-child endangerment ayisikho yini okwenzakala.
Liqiniso lelo ye ukuthi phela nxa amapholisa eyiwo antsho kulo mfana lo wani walimala e-ground umntwana wafa lwa singathi amapholisa akhona abotshwa yini nxa kuyibo amapholisa aqala abantu ahuga ukuzawuga i-violence yiwo abalenkinga abantu bezanu bona emozambique yayihamba yabathatha babethumba abantwana besikolo abancane behamba labo empini behlale emakhimbi bebhonjwa ngosmith lapha amanapabhoma bona bahanjiswa i-united nation so abantu laba ebuqili babo lokuzwangudlwangu labo buya-expose akulanto enjalo abantwana laba angizihlobo ezazikhalakala zibiyethana.
Kutho ukuthi nxa sikhangele lokhu okwenzakeleyo singathi thina kusebenzile yini ukuthi amapholisa engabi locuku kumbe vele bebengasoze bathatha amanyathelo lanxa kungelabantwana?
Kabafanelanga bathatha amanyathelo ngoba kukaningi omama bona abemhlangano lowo betshengisela bethwele abantwana abantu bezalo kuyo kukaningi beyathenda indawo eziningi belabantwana kungaba yingozi abantwana bayabhenyela ngebhoreni kuye-chechi emthathweni benikezwa amapholisa amalini kubona abantu bezanu bahambisa abantwana emozambique bebancane bebhonjwa nguyensmith ngamanapabhom so i-hypocrisy enjalo asiyivumi akulacala elenziwe lapo.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Umnumzana Stanley Raphael Khumalo owesondo likaMzilikazi uthi nguye owakhethwa ukuba inkosi nguNkulunkulu esithi yena uphakathi kohlelo lokukhulumisana lenkokheli yamazwe angumakhelwane ngodaba lobukhosi besindebeleni. Sibuze uKhumalo ukuthi nxa esithi wakhethwa nguNkulunkulu uyabe esithini.
UNkulunkulu mkhulu futhi ukhangele isizwe, bakhangelanga into yelifa, bakhangelanga uKhumalo yedwa, ukhangele lo Ndlovu, lo Ncube, lo Mdenda, lo Chiyasha, lo bobani bani, bakhangele bonke and utefuna ukungisebenzisa mina ukuthi ngibe yimpendulo yesimilo sabantu bakhe. So okwakhathesi akukho okuningi ngibona angazi kumbe engxenye kungalo sekulokunye okwenzakala ngemva kwami ngingakubizele kodwa kangikwazi ngangiyakwazi bengizakutsho
sekulesikhathi kungelankosi njalo abantu bakhangelele ukuthi inkosi igcotshwe ungasitshela ukuthi ungaphiwa ubukhosi uhlaliswe ube yinkosi kuyini kakhulu ongakwenza ukuphathisa isizwe
izinto lezi ukuthi azilele ukuzikhuluma zibe sebaleni ngomumo esiphila sikuwo singaphansi kwawo kodwa mina ngilohlelo uNkulunkulu angiphe lona osekule minyaka engilukhangeleyo engilubonayo futhi olubalulekileyo kimi kodwa engikwaziyo ukuthi uNkulunkulu into afuna ukuyisebenza ngesizwe lethu esamandebele yinto okokuthi umhlaba wonke uzabuyize kopa izinto la sokuphatheka kwabo ekubusweni kwabo indlela i-system yabo yokubuseka kwabo nokubusa kwabo nokubusana kwabo kuyabe kuyinto eyabintsha i-fresh emhlabeni wonalo into ezabakhulula ukuze babe le-contribution emangalisayo ekuguquleni kwezinto emhlabeni wonalo oxokozelayo njalo into yakhona ngilayo kodwa ngiyathikazi ukukhuluma ezinye izinto ngoba ukukhuluma izinto zingakwenzeki izinto lezi zonke zilesikhathi sazo kanti ungeza kuthiwa ngiziwawama emoyeni lula
alo-ke ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile emhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lonkosikazi Sinobuhle Ndlela owendele emagwegwe kobulawayo yena olondoloza abantwana abangamaphahla abazintandane. Abalamalanga ambalwa bebelethiwe esibhedlela sembuma enkayi njalo babhujelwa ngunina unkosikazi Ndlela uthi ulojile ekamelweni elilodwa emagwegwe lomkakhe kanye lababo abantwana abathathu okukhomba ukuthi sebehlala bebahlanu usungula lingxoxo ngokusichasisela ngobuhlobo bakhe lomuyi Unkosikazi Nothando Sibanda unina wamaphahla yena osanda ukungcwatshwa esesemba enkayi.
Umama wabantwana laba ube ngumama omdala ekwendeni. Umkani lo mkakhe ngaba ukuthi lomna wakhe. Wasesiya mhlaka 31. Ehlatshwa yisitabu, wayekhala nesitabu. Ngiyakhangela isimo sisekhaya ngasitho ukuthi ugogo wabantwana. Ukuhlala ephakelini. Lesibhedlela sakhona ukuthi kukhatshana ukuthi abantwana bezezibuhlungu. Kukhatshana ukuthi ngabathwalele esibhedlela. So ngabe ngumuntu kungukuthi abantwana labo egini ngapha eduzane.
Uhlezi ngaphi njalo le ndawo yini ukuthi bayenela laba abantwana ukuthi bazahlala?
Okay, hey, ngokuhlala ngisezi ngisemagodini yomunye rentile ngirente ku-one room. Ngabe ngabama abantwana abathathu lomkami bethu zihlalele. Konabo kunzima sifikile kugini laba abantwana laba bafuna uthapho bafuna amaphapha bafuna izibhuku kunzima singikho ngibehamba ukuthi ngifake kuvuleka kokuthi endlela sokuthi ngisizakale lapha nalaphanyana
sizwile njalo udinga uncedo bayeza yini abantu sibonile udaba lakho lokumaphephandaba
ye kukhona esengikutholile abantu bahambakela imali ku-ecocash abanye njalo ngabambizayo ukuthi sihlangane ethawuni benike izipho zabo ezinjengamaphapha lothapho lezibhuku akuyeneli sibili kulutshwana singoba nxa ngithi ngiyakhangela abantwana laba igabhe elilodwa bathatha 5 days okwakathesi ngikhuluma nje ngamagabha every ayine ngaphela ngoba hey banatha kuyisigqabo kuzwayo yena lamaphampa hayi malutwane ngeke ngikalele ukuthi engina ngabadonsile 3 months singaba thiya kuwo 2 months
bona kodwa impilo banjani
hayi ukufika kaziphilele ngalesibhedlela kulayi le way ithathile ukuthi wabona ekhaya umuntu nje ongasebenziyo vele usalele ekhaya
emunina engabe wabulawa kuyini
wathi engakabele ubengene ngumqando usesebelekile wasethathwa isitabo sokuthi umuntu lo ungene ngumqando vele sikuwuthi ngelwane engathi ubengagqobi ibhethi wasethathwa isitabo somqando ngoba besimhlabele emuva sathuthela ngapha
izihlobo zikamoyi zona zithini ngabantwana
hayi izihlobo zikamoyi zona ngokuthi ziyazakwena zizobona abantwana ngoba uvela bekhaya bafondile sibathi hayi
labo abangathanda ukukusiza ukuthumela imali kubo Echo Cash ungabanika inombolo zakho siyabonga ukuxoxa lawe kuhlelo njalo abanengi bakuchayela ihlombe ngokwenzayo sithemba uzathola uncedo leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Sinobuhle Ndlela yena olondoloza abantwana abazintandane abangamaphahla abalamalanga ambalwa besanda ukuzalwa esibhedlela sembuma enkayi njalo babhujelwa ngunina Tiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Hayi siyabonga sithandekile ubelela ngelihle Kwezemidlalo lamhlanje kesikhangele imidlalo yePremier Soccer League ezadlalwa kusasa Iqembu leDynamos lizanqikilana leBulawayo City enkundleni yeRufaro. Kuthi iHighlanders amahlolanyama ke azadlala leChicken Inn emagumeni eBarberfield. Ingoma ka Mr. Flavor ethi yona Nwa Baby isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela amabishop akhuthaza ukukhulekela uMongameli Mugabe amapolisa abikwa ecwayisisa ukutshengisela okwenziwa yimuli yakoyitayitsamara besithi kwasetshenziswa abantwana njalo kumele kubotshwe abantu Othi nguye owakhethwa kuba inkosi yamandebele umnumzana Raphael Khumalo wethekelela amazwe angomakhelwane sazisa ngobukhosi bakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande Lilale.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.